bathi babuyela phana babuya bafika bafaka izinto zabo bengalandi zokuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu. So okukhona ukuthi thina izakhamuzi sisukumile sabakhuza ukuthi hhayi sukanini lapha elokuzeni endaweni le ngabe senza into ezinje. So njalo labantu abethu abasebenzi khonapho mina liyabuya livela khona leHarare libuye lifike lizosebenza abantwana bengasebenzi asisemasela khonapho esilawo maningi kakhulu aziwayi khonokho ukuthi abakhathi abantwana bakhonapha ekubulawayo.
Ubufakazi libuthole ngaphi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni?
Lokhu sikubone ngokuthi babuye nemota babuya bafika babathiya egcekeni lapha kade besebenzela na bageda lapho abafana labana bathe sokuntambama basebe suyela lapho abazahlala khona basebe chaza ukuthi bona bangobani ukuthi bavela ngaphi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala. Abanye abantu basebe bancedisa abadingele indawo yokuhlala bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona bahlala ndawonye khonapho bechazile ukuthi bona bavela eHarare bonke. Umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibili ukukhiphethani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iklinikhi lokungayenziwa loka ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ezocenta utshani asuka gade ibhasi esuka khonale abuye azofika khona lapho eduzane okulabantwana abatshona bethova amakhaya khonapho gade kulabantu abaningi ingade bethinga bonapho izakhamuzi zona lezezinye.
Libaqondile lakhuluma labo lokhu bekhona besebenza?
Baqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayibize lo omkhulu wabo ukuthi abuye azosiyela ukuthi kathi abantu laba babuye njani lapho bona basebesima ngaleso khathi basebefona basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasefika buya lamapholisa bangithola mina lokho engikhezi maphana basokuthiwa abantu basike buyathanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besibafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi lo kade khuluma iqiniso lokuthi nazi ukuthi thina singasebenzi basimele abadala bekhulumele thina abadala ibe-sisteren bona ngokwabo yena ubathile wathi kababuyele so asikwazi ukuthi isizabe kuzahamba njani ngukhansela ukhidwen yena bekhanya evumelana labo ukuthi izakhamuzi zirong ukuthi zibathile ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abakhiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenzi yena uzathi i-next trip uzabona ukuthi uzayenza njani uthi yena ngiyokhathayo yena yenodinga abantu bekuzokusebenza phambi kokuqala sizama ukuthi sithalele kabantwana kule inye contract enye layo okuthiwa yimasimba iduzane kwe-dumpside engozi ngale so layo ngeyinye futhi ehluphayo ngoba lakho futhi bathatha abantu bakhonale sase sifika khona siyabuza ukuthi awumadoda kuzodingela abantu abethu umsebenzi udade wakhona wathi wakhuluma wathi andinzi angangizwa ukuthi